Soku izika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala iloku incipha abantu basifala luklubhu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semdloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare, eBotswana, eSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemeli kalithi kalisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweleZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walo nyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo, ngesikhathi semihloliso.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke bantwana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezopolitiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Thaderera, obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers, we believe, are not political because even government.
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
Ngiyadanisa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundise abancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
iStudio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Injeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe umkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfera zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapho ngabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle khonokwana. Amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama-checks properly, kubonakala ukuthi imali leyi ivela ngapi, ihamba njani. Amabhenki lawa acile bonto kungcono ukuyekela ukudlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sisemasanctions layo iqalisile sokule 32 years. Ngiyabona umkonomi wethu usukhoste imali engadlula abo $40 billion ade kumele ukuthi ngabe siyenzile la ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke ukubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa
yindaba yomhlabathi sawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and ezilonke zemhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Nje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akentekele ukuhlukumeza abantu, ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu baya be-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba alimaza the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edalele Central Committee yevandla leZANU-PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engenaphunga engekonakali. So ama-sanctions lawa thina njengezaphu sithi yimpukani elande isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukani ingakulandeli, uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandeji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu, nxa abakhokheli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo becline leso silonda bafake umuthi bese befake ibandage. Bona ababhizi bazama ukudinga ukuthi ngubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya. Yikho kuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga, ngabantu abangelakukhalipha engqondweni. Okuhlekisa kakhulu ke ukuthi even labanye abase-Africa, abe-AU, abe-SADC labo sebejoyinile kumsangano lowo.
Njengokwenziwe nike lapha Ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe, njengokutsho kwakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe leso silonda sihlanzeke.
Umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha, siye masha, siye gida, sijayivele ukuthi isilonda siphone. Angiboni ukuthi kuyohlakanipha lowo. Thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izano ayilungise abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama election ayenze ngendlela eqondileyo. Yikho kuzayenza ama sentences lawo akhitshwe.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leZANU-PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Usibanda ubhoda ezibhedlela nemakolitshini akobulawayo lapho athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanganweni obizwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrade, I can die for you. I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke, ngakho kumele baziphathe kahle.
They come here, they give you things, just not here to ask for your support or anything. I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamangala uhlaza joko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya esikolweni lasezibhedlela. Hayi, kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo. Akukho lokho, abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu. Yikampeni leyo ukukampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavoteli ibandla libusayo liphinde libuyele embusweni, kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alilamhlaba emadolobheni, ngakho-ke uSibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kayilalenti i-state has got land. So nxa kuyenzwa okwe-land kuma state institutions, kuyenzwa kuma public service, kuma public servants, it must be done in public public service commission. Yiba abayi in charge ngezinto lezo. Ikampeni ye kubi lokhu vele kunjalo vele izanu ihlale njalo.
Intsha yebandla leZANU-PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla leZANU-PF.
ukuthi ngochairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kwentanga istand kumba abafacilitatele ama stands bonani kuyinto enhle ngoba kwentanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa icouncil ingalobhiwa ukuthi banike ama stands berente bebhadala bona fana bona ngani ungabangcono ukwenzela ukuthi lizwe liqhubekele phambili kuhleli oluhle olungasole ecampaign kodwa lokuthi luyempawu ontanga
omunye osakhulayo unkosana Blessed Dube uthi akungacacangela izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo
into enhle kakhulu ukuthi sithole ezamayouth esithole ama-stands but inkinga yokuthi ama-youth i-majority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona so maybe if you can adjust for us online.
Ibandla lezeMPF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo njalo umgqinhlalo waleli bandla kobulawayo uthi uzakwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha weleBhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba be-Reuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bathedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ele Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ele Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihloyisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapolisa wele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempilakahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackson yepolio kusukela ngolwesine kusiyafika umgqibelo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempilakahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. UDokotela Mafios Siyamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakobulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempilakahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case ye polio. EMozambique lapha next door lathi seyathoxakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-Jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio kwenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
UDokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono engazi ubuhlungu kakhulu kodwa uyabe engasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe engasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe engasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempila kahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ingathi ligcikwane. Ulakho ukuthi nxa umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya. Kubangelwa ukuthi abaningi bona abahlabisi abantwana amajekiseni lawo okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio. Okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlangane layo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989 sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana isanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Thina esiphuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungekho-free and fair. Siyathenga ukubani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and iveki ile nkinga yokubana ilungisise indaba ezinjengazonezi ngenxa yokubana ukhetho maliyenza under such circumstances. Kuyathengisela ukuthi-ke akula kuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uqhiye ukubana nje akuvunyelwe ukubana abantu bebe kuze le-police station ikakhulu bela irigalia namakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana nje sikhulume ngendaba yama-reforms.
Police ayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusathi nakuma-commissions aseZimbabwe ukubana iveze sobani ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence esiveza sobala ukubana ukhetho luyenziwa ngendlela engekho-free.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu ubona zani ukhetho pho luyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ucontinue ukuba le-leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungise ngenxa yokubana kubenefita anyone i-political party ezakontesta ukubana-ke ibe-ke nguhulumente-ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo-ke olula abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into ekuqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo angaboniyo, kulabo ezigoga, bayancediswa ukuvota kodwa-ke kulesinqumo esitsho ukuthi bancediswa ngabomthetho amapholisa abe khona njalo nxa kuncediswa khona fana bayabizwa laba okuthiwa ngama-polling agents ama-opposition lawe-ruling party wonke ababe khona babe bekhona emncintisaneni nalo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendleleni kodwa-ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotele i-ZANU-PF ngamanga lawo umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe
ye ibandla le-CCC lithi kulabantu ematobho kade bencediswa libandla lezanu kwesezihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe sivotela thina ungelo sivotela sokunika ihlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho
yabona ukukomenta ngezinto ze-CCC Triple C, akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bekanjele ngiyangitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma kobulawayo ngibe yi-candidant mina 2013 ngaba yi-candidant 2018 against i-opposition NDC sidliwa i-opposition asikaze sicomplaine.
Umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye eseHarare. Kule qembu elizibiza ngokuthi yinobuntu elilapha kwele Melika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa. Sike sizwe besiculela lapha.
Utho seven weeks. Last time seven weeks and siyasipota siyendaweni ezijiyeneyo sometimes sitshaya kuma-concert halls sometimes sitshaya kuma well all the time it's concert halls but sometimes ava sema university and sometimes isava sikuma concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times so we see Chaila in university, see the performance in Dambama, but during the day, we see Lama workshop. Mainly we do a lecture demo where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Zulu. So we see xoxela nje ngalapho esivela khona sibanika nje lo lwazi ngemgido yakithi sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimbube
sefunde wathabo ngani obunja zange wabona ayu yatshisa
nobuntu lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama ubuntu sonke siyabazi buthando ukuzehlisa kindness siyabonga thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya
Maleso is a zito, muwe we twa.
Lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu elivakatshelayo lapha elethekelayo lapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singakehlukanisi hlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.